baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhla ngolwesithathu mhla ka 15 kwenkwezi 2019. Igama lami nguKibs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ususa umnumzana Joram Gumbo esikhundleni somphathintambo kahulumende obona ngamafutha ezimota lomlilo kagetsi.
Ngingazi ukuthi isizathu esisona esimgqoke esenza ukuthi bemkhiphe kuyini, kodwa ngicabangela ukuthi ikwehluleka kokuthi iZimbabwe ibe le-fuel nje.
Kulabanye abantu abathi basekela okwedulwe yinduna uNhlanhla yamangwendiweni kothi uhulumende weZimbabwe uyehluleka ukubusa.
Yena ngokwakhe uMnangagwa uyakubona ukuthi uyazesibekela, ngoba elokhu enzenile impilo zabantu sezibenzima okuphindwe okumangalisayo.
Sebebaningi abakubandla lama-Democrats eMelika abafisa ukuncintisana lomongameli Donald Trump kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse umnumzana Joram Gumbo esikhundleni somphathintambo kahulumende obona ngamafutha atshiyeneyo kanye lomlilo kagetsi. Umnangagwa owethule umbiko lo izolo kusihlwa uthe uGumbo usezasebenzela ehofisini yakhe. Isikhundla sakhe sesithethwe ngumnumzana Fortune Chasi obengumsekeli womphathintambo wezokuthuthukisa izakhiwo. Ababona ngokwenzakalayo bathi uGumbo ususelwe ukuthi uyehluleka ukuphatha kahle uhlupho lokusilela kwamafutha ezimota kwele Zimbabwe. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Gumbo kanye lomnumzana George Jalamba, isikhulumeli sikamongameli. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Ngqondobanzi Magonya, ingcwethi kwezombusazwe.
Ngingazi ukuthi isizathu esisona esimgqoke esenza ukuthi bemkhiphe kuyini, kodwa ngicabangela ukuthi ikwehluleka kokuthi iZimbabwe ibe le-fuel nje, ngoba abantu bathwele nzima, yabi lapho i-fuel ekhona iyadula. So ngiyeqinisa lokuthi imbangela yokuthi bemsuse kusikhundla sokuthi abe nguminister we-in charge of i-oil procurement yikho khonokho okubangeleyo. Singazi njalo nxa kulokunye, kodwa ngibona sengathi nxa bemsusele ukuthi uyohluleka umsebenzi kumele ukuthi sikwamukele.
Ye, kodwa sibona ngazani lo ongenileyo kambe engenza ongani kumbe sithi izimanga yini ekudingela amafutha emota?
Uyabona Dube, amafutha emota akhona emazweni nalayo wona agebhayo. Esingakwaziyo eZimbabwe ukuthi kanti khona vele ukwenza ukuthi siswele amafutha kuyini, ngoba i-foreign currency eZimbabwe yayithola sisebenzisa i-US dollar, yokuthengwa ngayo crude oil kumazwe labo ayiwona ayembayo. So okukhona okuyimbangela ukuswela okwenza siswele amafutha eZimbabhukwini yikho kumele ukuthi sibe kwazi, ngoba eqinisweni siyakwazi ukuthi amafutha eZimbabhu angena but kafike ezimoteni zethu, adlule ibe siyawathengisa eZambia.
Pho-ke kumele kukhangelwe ngaphi manje lapha Baba Magonya, ngoba kukhanya abantu bathole nzima kakhulu lapha?
Akangiboni ukuthi umnumzana yena lokhona nalabalana bonke ilizwe ukuthi kukhona abangakwenza. Ilizwe lathi selifuna izandla ezintsha, zifuna ubuchopho obutsha, zifuna abantu abazimisele ukuthi besebenzele abantu, hatshi ukuthi besebenzele imuli zabo lezikhwama.
Kwini ongakwenza Baba Magonya wena nxa abantu bengakubiza bethi Magonya nanti ilizwe lungisa sibone?
Into yokuqala mna Dube engayenza nxa ngaliphiwe ilizwe leliyana ikuthi ngibone ukuthi umthetho welizwe uyalandelwa. Umuntu owebayo uyabotshwa ukhanjiswa ejele. Okwesibili, ikwehlisa amandla kuhulumende esiqongweni ngiwase ezigabeni esidi-devolution. Angizukulidivolva ilizwe leliyana into 10 provinces, ngiyalidivolva into 2 provinces. Hayi khona kwe-5 lokhu abakukhuluma, into 2 provinces, iMatabeleland leMashonaland. Ngizinika amandla iprovinsi zona ezombili ukuthi zirane umnotho wazo, kodwa kukhona lapho eziyabe zihlangana khona esiqongweni, lapho engiyabe esiyabe sihlezi khona, you know, as national leaders. Kuningi esingakwenqabela ngokuthi sikwehlise, sehlise amandla ayezigabeni ezimbili hachi 5 le abakhuluma ngayo le ezimbili yikho ngibona ngani kunganceda dube ngoba linganika abantu ukuthi bezilungisele isigaba sabo lihulumende osesiqongweni libe libatshela ukuthi imali yonke liyikholekthayo ama-taxes eliwakholekthayo ezigabeni zeni la sifuna ukuthi ligcine 75% i-25% kayibuye ku-central government bese sifaka imithetho ezakwenqabela ukuthi abantu betshontshe ngoba inkalakatha yenkinga esilayo i-corruption tube i-corruption yiyo i-problem esilayo number one kuleyani lizwe kulandela ukungalalelwa lokungalandelwa komthetho lakhona ukuthi lamhlanje ningangacabanga kuyabophudube nxa yona ukudube ngiyambopha kodwa nxa kona usibanda usibanda kangimbophi ngoba umngani wami
lo ngumnumzana Mqondo Banzi Magonya ingcwethi kwezembusazwe kulabanye abantu abasekela okwethulwe yinduna uNhlanhla Mangwentiweni othi abantu bahlupheka okumangalisayo kwele Zimbabwe ngenxa kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wehluleka ukubusa ngemfanelo abakhulume le Studio 7 bathi kuliqiniso ukuthi uhulumende kamnangagwa uyehluleka ukuguqula umnotho welizwe inkulumo yenduna izondise abalandeli bakamnangagwa abathi ukhulumele eceleni omunye wabasekela induna le ngumnumzana Dingumuzi Khumalo odabuka esikhosini
iqiniso lafana ukuthi uhulumende nalowo owebandleli busayo unozondo kakhulu labantu bemandebeleni ikakhulu laba abavusa amehlo ababonayo ububi bakhe ababonayo ukwehluleka kwakhe bona bobantu babathandi yikho ebabumbela amacala induna uNhlanhla Magwa ngumuntu olesibindi umuntu obaziyo ububi bakhe ongabufihliyo ububi bukahulumende yiyo nje kuphela into ayifelayo kakukho kunye
ye kodwa ngase sikhangela-ke baba Khumalo ungathi-ke khonoku akwethuleyo kade kumele akwethule kumbe uchaphe umngcele walapho kumele ame khona
hhayi kachaphanga umngcele induna yibo abanikazi bezigaba njengokutsho kuka kwakho uhulumende nsuku zonke kodwa yena nxa eyabe bona ukuthi okuqondileyo yikuphi khonokho uyabe bonele isi-community yonke ngoba yibo abaphathi bezigaba akubonileyo sibili kuyinto endle eqondileyo induna ithi yona emapulazini ngale ikakhulu kuntaba zinduna kanye lapho kule ntaba ezinduna khona yindawo ehloniphekayo indawo elembali yabantu besindebeleni ngakho ubona kufanele ukuthi bona labo abaphethe amapulazi wona lawo babe yibo abahlala emapulazini kungaze kwathiwa kuzona ezo ndawo sekuyahlaliswa kutsha abantu ngoba kule mbali eqakatheke kangako indawo yona le ingagcina iphiwa abantu bokuza abantu abangahloniphiwo isiko lesindebeleni njengesikubonayo kwezinye izindawo
kugcine
sekuphathwa ngendlela engayisiyo ehloniphekayo
ye siyakubona khonoku Khumalo kodwa-ke nxa sisigangela futhi okunye ongabe kukhunywe induna yokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kungani uyazehlulekela nje ngakho ulakho ukuthi abantu bamhlamukele khonokho kungazani kuzondisa uhulumende ayisikho yini
kodwa-ke khonokho kungazondelwa nje kuphela ukuthi kukhulunyelweni kodwa iqiniso yilona lelo njalo ngitsho la yena ngokwakhe uMnangagwa uyakubona ukuthi uyazehlulekela ngoba elokhu engenile impilo zabantu sezibe nzima okuphindwe okumangalisayo akula ngitsho lokukodwa okuhamba elizweni okusobala ngitsho la kusalukazi esisemakhaya ukuthi hhayi lapha kulokho ehluleka okukhulu kakhulu ayisiyonto yokuthi umuntu angayiphika nje kuphela ukuthi kukhulunyelwane ngoba iqiniso ukuthi kwenzakala kuye wonke umuntu
yes ngathi la ufuthelene nje
kakhulu ilizwe lonke lifuthelene hhathi ukuthi abemandebeleni kuphela wonke umuntu uzubuhlungu njalo ubuhlungu bangikhona bukhwela nsuku zonke
umnumzana Dingumuzi Khumalo udabuka esikhosini sixoxe laye ekobulawayo umnumzana Victor Matematanda umsekelo womphathintambo kahulumende obona ngezomvikela uthi induna uNhlanhla Mangwentiweni kumele alibambe lingajoni
Ikomiti yedale leCongress kwelemelika ebona ngokwenzakala kwamanye amazwe e-US Senate Foreign Relations Committee ijayela ihlombe ilizwe leSouth Africa ngokuqhuba ukhetho olubalulekileyo. Abakukomiti le bagoqela umnumzana Chris Coons okubandla lamademocrats labanye bakhe umnumzana Cory Booker lomnumzana Tim Kaine. Ibandla lamaRepublicans limelwe ngumnumzana Todd Young lomnumzana James Rich. Bathi ukhetho olwenziwe kwele South Africa luveza ukuthi ilizwe leli lokhu liqhuba owakufiswa yilabo abalwa impi yenkululeko belwisana lenketa betshabi yabamhlophe. Bathi bazasebenza kahle lohulumende kamongameli Cyril Ramaphosa ukwenzela ukuthuthukisa amazwe omabili kanye lokuqinisa ubudlelwano belizwe leSouth Africa lelemelika. Ilizwe leSouth Africa lathi likhululeka ngomnyaka ka-1994 labuswa ngumoyi uNelson Mandela. Umsakazo weZBC ubika ukuthi icelele MDC elikhokelwa nguNkosazana Dokozani Gubhe selicele igqwetha umnumzana Labumo Maduku ukuthi alonde isinqumo esisanda kwethulwa ngumthethwandaba othe kumele kuqhutshwe ukhetho olutsha kubandla le-MDC kulandela ukubhubha kukaMnogeni Tsvangirai owayekhokela ibandla le-MDCT. Umthethwandaba wekhodi uthi umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mutsuri abakhethwanga ngemfanelo nguTsvangirai ukuthi babe ngabasekeli bakhe. UNkosazana Dokozani Gubhe usesithi nguye owakumele angene esikhundleni sikaTsvangirai. UMnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukuthi uza kwethula umbiko oqakathekileyo eVictoria Falls okhangelane lamapentsheni. Uhulumende uthi abantu abathiya umsebenzi baqilwa okumangalisayo ngamakhampani aphatha imali yamapentsheni. Lokhu kubikwa liphephandaba leChronicle. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthakazelela ukuhlangana losomabhizimusi umnumzana Gwande othi upheka isinkwa esifika inkulungwane ezinhlanu 5,000 ngelanga edolobheni leGweru esebenzisa ingqoloyi elinywa kwele Zimbabwe. Umongameli Mnangagwa wethule lokhu enkundleni yeTwitter kukhasi lakhe likamongameli.
Yi Studio 7 lisizo siphuma ngapha Voice of America e Studio 7. Sokwisikhathi senu kunamba ukuthi lisithumezele imlayizelo yenu lingakhohlwa ukuthi lithumeza njani phela. Lisithumezele ku WhatsApp kunombolo 801-202-465-0318. Ake sizwe ukuthi abantu bathini namhlanje.
Ngibonga ukukhokha kwenu ehlelweni lanamhlanje ngendaba yamagetsi. Indaba yamagetsi le ilohlupho njengakithi thina uZulu ngoba asila lwazi okwethu yikutshelwa ukuthi sokunje basitshela sebesenza njengakathi sivele amagetsi angikhona bakhuluma ngawo kawakho avele kawakho sebeqalisile ukuwahambisa ngikhona besitshela maludu khona siluzwa thina ukuthi kuthiwa ngamanzi ekaliba ukutheni ukutheni kodwa navele sesikwazi ukuthi konke lokhu kubangelwa yindaba zokubuswa kwelizwe ngobana ilizwe lethu okwakhathesi kalibuseki ngoba ungakhangela ukuthi bona abezisa imisebenzi yabo bafuna ukubana besebenzise i-forex imali enjengamayusa kodwa kuZulu batholiswa amabhondo nalawo kathesi kasasebenzi ukuthi bakwanise ukuyathenga into zabo abazifunayo ukuthi basebenze into zabo zikambe labo kufanele bayedinga imali i-forex ebhenki. Ibhenki bayatshelwa ukuthi imali kayikho kumbe baphiwa imali eyelimitiweyo oyikho kwenza la magetsi abasipha wona abe malutshwane. Njengabantu beZimbabwe sizijayele ukuvalwa sivuma sibe sekuthiwa amanzi eGariba kasekwanini. Uboni kungaba liqiniso lokuthiwa amanzi seyehlile eGariba kulaqini. Indaba ekhona ngezepolitiki yindaba ekhona la amanzi eGariba agcwele okungekhuyo lapha imali i-forex iyusa yilo elingaphiwa abantu kodwa ngakade kusenza kwathiwa ibhondi liphume namhlanje kusebenze iyusa akupheli inyanga liyabona amagetsi segcwele ngoba sebethola imali ukuthi bayenza imisebenzi yabo ihambe kodwa ngendaba yaleli bond leli selihluphile kodwa ungahamba loba ngapi kanti sebenzi kanti esetown ungahamba ufuna uthenga isigqoko ifoni konke ngama-usa kuphela but bona bayala lokho besithi i-usa ibond kalisebenzi kalisebenzi umsebenzi walo kasisawubona
salibonani basakazi abahle abe-studio 7 yase-voice of america ngithi lami ngilibingelele njalo ngilibonge ngomsebenzi wenokusakaza indaba eziliqiniso esingazizwayo kweminye imisakazi siyalibonga kakhulu ngalo msebenzi eliwenzayo uNkulunkulu abe lani sibili mina nginguThomson Dowera ngikhuluma ngingapha ewange enumber 5
Salubonani, salubonani abalaleli be-Studio 7. Hayi ekuseni kanje ngiyalibingelela nje bomama ngifuna ukulibonga lomsebenzi omkhulu elawuyenzayo okusiyelusa thina sibe lokho esikhona kathesi yini nje la yenza umsebenzi omuhle kangaka. Ngiyabingelela umama wami sibili uNarozi yena usemberengwa endaweni yemberengwa hayi ngambona nje bengilayo last 2 weeks so hayi besile sikhathi esihle kakhulu hayi saba lokuthaba kakhulu ukubonana labazali lezihlobo zonke hayi ngiyababingelela nje bomama esibafunayo ngomama bomelayo labantwana sifuna bomama nje ngoqatha ngoba umama wami ngiyambona ngoba ngabukhula sibona esiyenza umsebenzi omuhle lakathe siyangisabe ukuthi ngimenzele izinto ngiyamenzela izinto kakhulu ngaba khona last week hayi le nkomo sibili ngahlaba badla elihlobo kwaba le sikhathi esihle esi-right kakhulu so ngiyabonga ngiyabonga kakhulu
Sikhangele ezwa kwamanye amazwe inhlanganiso ye-Freedom House ithi ohulumende abaningi kuzwekazi le-Afrika balemithetho evimba ukusebenza kwenhlanganiso ezizimele zodwa. Inhlanganiso le yethule lokhu izolo kusihlwa. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi uhulumende wakwele Venezuela wabulala abantu ngesikhathi betshengisela emigoqweni besithi sebefuna uhulumende omutsha hatshi okamnumzana Nicolas Maduro. Umanyano wamazwe entshonalanga oye-European Union uthi kumele kume ukulwisana kwamalecacha lamasotsha kahulumende kwele-Libya. Amalecacha la afuna ukususa uhulumende embusweni. Kuhlandla leli-ke esikhangela-ke ngabantu abatshiyeneyo othi-ke sizwe ukuthi lamhla silobani ngizokuthi silobaba uThami Mgwagwayi. Zulukandaba lamhla ke esiqoka khona labantu ke abachiyeneyo emhlabeni wonke jikelele silobaba ke uThamu okagwayi uzibiza ethi ngumalume malume kunjani
ngiyaphila Dube angizibizi ngithi ngumalume abantu bangibiza bethi ngumalume
awubone ke malume lona vele ibizo lakho vele lonke kuthiwa ngubani malume
kutho ukuthi mina igama lami lonke kuthiwa nguThamsanqamoyo
aha
nguThamsanqamoyo
udabuka
phuma eGwanda laphana ngizalelwe eGwanda ngakhulela eGwanda lapha emhlubulweni wasemanama
ha esuthwini ngale
lakhathisa
ye akusiyele ukuthi khonapho-ke ekhona ungaphi
lapha ngikhona Dube ngiyanithanda ukuthi ngitshengisitela abantu into kuseduze lasezulwini ngisendaweni okuthiwa kuseToronto eCanada
kunjani khonapho
no kuyaphileka Dube
ye
kuyaphileka mpela amangabazi
awusitshela ukuthi wenzani khonapho
lapha engikhona hayi ngiyasebenza Dube njengomuntu olemuli labantwana hayi ngiyasebenza ngisebenza ku-food industry kutho ukuthi ngi-production manager meat and seafood processing facility
yes ngathi nguwe phela otshaya amabhifu lento njalo usithumezele phela
ya ngay yonke umhlobo wenyama wonke ubuzwa kimi lapha Dube
ye akusitsheleki ukuthi okunye okungani uyakwenza kwini
Dube ngilaba bathi ngesilungu bathi ngama-social influencer or social commentators njengomuntu nje okhule ekhuliswa yisalukazi esakonkala ugogo umankala ngingumuntu lwana olothando lwabantu Dube
ye siyabona sibili kule Thami live lapha kusitshela ukuthi yini lokho esikubona ebulenjini be-Facebook lapha
kukhasi lakho leli
Dube into engayinazelayo ukuthi ngathola ukuthi abantu bakithi sisabalele umhlaba wonke la ngathola nganazelela ukuthi isizungu sisibulele Dube ngasembona ukuthi njalo isizungu sisibulele kunjalo ngananzelela ukuthi kulama problem amaningi asehlelayo njengabantu abase diaspora main one being ama divorce rates lama marital problems nje sikelele lokukhulisa abantwana ngase ngicabanga ukuthi no kahle ngivule ikhasi elizahlanganisa uZulu kandaba wonke abantu bakithi bakamthwakazi together futhi sizama ukuthi sibonisane sibambane sikhulisane sincedisane ukuthi kathi imizi yethu singayiqinisa kanjani ukuthi kathi kuyini esingakwenza ukuze silungise si-avoid ama-divorce rates not only that Dube lesizungu yazi phela Dube kunabantu abaningi abahlala umuntu ehlale eyedwa engelamuntu engelasihlobo
ugcina ukhulumisana nemduli ye kunjalo ugcina ukhulumisana nemduli yabo
ye ngase ngisisi mina no kahle ngifake ngisungule ikhasi leli kwenzela ukuthi abantu bafike lapho bathole umuzo wokugwedisa umthunzi ukuthi laba bazizwe besekhaya nxa bexoxa labanye abantu yayibona indaba Dube
hayi ngiyabona sibili indaba kodwa isikhathi sethu sesiphelile akuvalelisa uZulu khonapho-ke tama
ngiyabonga Dube ngokumfake emoyeni ngivikelela uZulu wonke ejikelele uZulu kandaba
ye siyambonga kakhulu-ke uTamu umalume okagwayo khona ngale-ke eToronto
ikhasikuthiwa i-asakhane live abangabe belalela bafuna ukulandela asakhane live ijoyine khonaphana leza sithola
ye limzule sibili asakhane live kufacebook libe limxhume khona ngale kusetshenzwe siyabonga kakhulu-ke Thamo
ngiyabonga tu
uhlandla esihlolisisa ukwenzakala kwele melika namhla sixoxa ngokhetho lokudinga ukuzancintisa umongameli Donald Trump ngomnyaka ozayo sokulabantu abedlula amathumi amabili afisa ukungena kukhetho lolu bekucele lamademokrats kuzakhethwa oyedwa kuphela ozancintisana loTrump akesizwa umnumzana Phithizela Ngcobo odabuka kwele Zimbabwe ohlala eMelika ekhuluma ngodaba lolu
mina ngombono wami ngikubona kuyinto enhle isizathu kuyukuthi abantu bayathola abantu abaningi abokukhetha kibo njalo kutshengisa lokho abathi ngesilungu yi-democracy in action siyabona thina ekhaya into enye esihluphayo ukuthi abantu abakhokhelayo bahle begcotshwe kungaba lo munye othi laye uyaphikisa usezondwa nxa ekwelinye ibandla sokuthiwa ye uthunyelwe yilabana nxa engalwana sokuthiwa uthunyelwe ngama-c I o ikanti into enhle ukuthi abantu ababuye ebantwini bencintisane abantu bekhetha umuntu abamfunayo mina ngithi loba kungaze kube yi-100 kumbe bangaki into enhle ngoba abantu basuka bezikhethele umuntu abamfunayo
ye kulabanye abathi kukhanya baningi kakhulu ngakho-ke nxa bebaningi kangaka kutsho ukuthi enxa abantu laba bayamesaba umongameli Donald Trump so inkoko lokuxoze loku nje kambe ngabe kunjalo
mna ngombono wami kusho ukuthi abamesabi kathi umuntu nxa umesaba uyazigenga usithi nantsho lonke liyahle lidlalele khathana kutsho ukuthi bonke babona ngani hhayi bazizwa amandla labo bengambamba bamba uTrump wakhona yikho befuna ukumthathela isikhundla sakhe
kodwa nxa sukhangele sibili ebantwini bonke laba ubona ngazane ungani ulo mkantsho sibili ukuthi angene ukhetho lukamongameli njalo anqobe umongameli Donald Trump ngabe ngubani
hayi leyo yindaba enzima kodwa ngombono wami isifiso sami bekuthi sike sithole umuntu ongumama oyinkokhethawu kambe sifa siyahlala sikhokhelwa ngamadoda amalanga wonke so zakhuluma kuse sifiseni sami iqiniso ukuthi ngibonani owayengumongameli owayengumsekeli ka-Obama uBiden hhayi ngani uqinile kodwa ngifisa lalo umama bamthi ngu-Elizabeth Warren ngoba nguye umama osekhulume ngingathi osebuye lama-policies ukhuluma ngama-policy emfundo ukuthi abantu lapho abantwana abaningi bahambe ezikolo baphuma benezikweleto ezinkulu ema-universities uthi yena kumele abantu befunde mahhala so sibona ipholisa le njalo abantu abamnyama abantu abamnyama lapha omama abamnyama kuthiwa abaningi bakhona bayafa nxa besipha abantwana ezibhedlela lapho nxa bekhululeka yena usethe khona izibhedlela mazwanje ukuthi indaba omama abantu abamnyama besifa nxa bebeletha abanye laba beminye imihlobo bengathi nje abantu abamnyama so mina ngizakhuluma kwisifiso sami ngifisa ukuthi ngabe siyathola umongameli owesifazana u-Elizabeth Warren
ye kodwa abantu kwele Melika bazimisele yini okwamanje ukuthi bakhethe umuntu ongumama
okwalapha abantu abaningi bekhunye abaningi abathanda umuntu ongumama sikubonile ngo-2016 kuhillary clinton even namanje hhayi abaningi bakhona bangani abakakukhwabithi ukuthi umuntu ongumama uyakhokhela kodwa asazi engxe kungatshintsha
kwenziwa kwini konokuthi abantu bengani abakukhwabithi kangako
kulalokhu ngiyesilunga abathi yi-patriarchy uyabona abantu abazala bakhulelwa lapho kubusa khona obaba esikhathini esiningi besaba ukutshintsha izinto bangahlale khumbula ukuthi abantu abangobaba yibo abayenza khonokho. So i-patriarchy ikhona yonke indawo emazweni wonke, umhlaba wonke, abantu nje bathanda umkhokheli wamadoda wacanta amadoda yibo abalesifinde, yibo abalamandla.
Kodwa-ke angaphuma-ke uWarren Omjoyo abe nguye okhethwe ngama-Democrats, kambe angamlahla phansi uTrump yini?
Hhayi, uyamlahla phansi. Ngingavele ubone simthetha lwana. Asomama wokudlala lwana, ngumama olomkantsha, ngumama owaziyo izinto, ngumama okhulumayo. Kodwa ngikusho nje sikhonokhokho sokusiba nzima khwapha ukuthi yona i-patriarchy yakhona leyo izasebenza okungakanani. Ngoba uTrump phela yindoda ethanda ukwethusela and abantu abayethusela abantu bayabathanda esikhathini esiningi. Inkunzi ebhongayo phela leyana yidlala engu-Trump.
Umnumzana Phithizela Ngcobo udabuka kule Zimbabwe sixoxela eseMaryland khonapha kwele Melika. Yes, ke sibone-ke ukuthi abantu bathini lapha-ke enkundleni yeFacebook VOA Ndebele. Ukhumbulani Dlamini uthi livuka njani basakazi bethu beStudio 7 sihamba nani namhlanje. Kuzobuya-ke uMandla Gama ukuthi amavuko bafowethu. Siyabongakhulu-ke Mandla Gama. Okwamanje lo Pamela Khumalo uthi sengikhona babadube. Kodwa kothi singene ke silithi chake umculo ka Charles Banda nangukonapha.
Sambeni siya njelele siya qela lonisu.
Ngoma enye okuthiwa nguZulu Zulu Vuya, it's a traditional song eya esikhule ngayo vele thina sikhula kuhlatshelelwa iZulu. Ngayenza ngenye i-vision, ngasebenzisa i-creativity yami. Iyo ingoma engani yahlabusa la ku-album okuthiwa Ngindebe Zakho. Ngakubonga ukuthi siyathanda ukuthi bonke abalandeli bethu, abalandeli beSunduza, abalandeli bakaCharles Banda AK Mahlaba, siyalincusa kakhulu kulo msebenzi esihamba ngawo, because mhlaka 24 and 25 May sizobe silo msebenzi omkhulu eBulawayo Theatre. Siperforma ishow okuthiwa ngu-Adventures of Robert Moffat, ekhuluma ngeScottish missionary lenkosi uMzilikazi, kubonisa isiko lakudala uMoffat esiza leBhayibhili, bexoxa loMzilikazi ukuthi langena njani iBhayibhili. Njalo uMoffat simqathekisa because nguye owaguqula ulimi lwesilungu walufaka kuSetswana iBhayibhili lakhona.
Siyabonga kakhulu-ke ijaha leli uCharles Banda, singake hluka nothi sikhangele kwade kugokhela namhlanje. Umongameli eMasomnangagwa usesuse uMnumzana Jola Mgumbo esikhundleni sophathintambo kahulumende obona ngamafutha achiyeneyo lomlilo kagetsi. Kulabanye abantu asebesekela kakhulu-ke okwethulwe yinduna uNhlahla Yamango Ntweni osesethuselwa ngukhulumende ukuthi ukhulumele eceleni. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalelisayo wonke isidube.